Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Alipuka njani zulugandaba hula mgila msakazweni we studio 7 wale sibili ziku 13 tangula 2020 Chris Gande endabeni zetu la mtanji kuna wesilisa otabuka kobulawayo obulewe umkhuhlane we COVID-19
uso kwengezelele inani labantu ababulewe yileli gcikwane layafika kusikhombisa 7
labantwana bezikolo abakuma boarding abanye abahlala ngaphandle kwelizwe leli abavela kubo South Africa so uyazibuza ukuthi uma abantwana laba bevuya lapha eSouth Africa amafigures ayo ehayi abasoze bathelela abanye yini
sikengxoxo lomgcini ngcebo webandla le-MDCT umnumzana Chief Ndlovu othi ibandla le-MDCT yilo elimele lamukele imali ephiwa amabandla ezombusazwe alenani elikhulu lamalunga edale lephalamende
yikho okusemthethweni phoke mangabe sesikhuluma ngalokhu okungekho emthethweni siyabe sesiphikisana lesinqumo senkantolo
ibandla le-MDC Alliance lithi amalunga alo aqhubeka ethunjwa ngabacatshangelwa ukuthi ngama-CIO ziyakhala izizalwane zeZimbabwe ngokuqonga kwentengo yokudla lomumo wezomnotho nje jikelele
i-eco case kayisasebenzi abantu ba-confused kabasakwazi okokwenza kodwa kezitolo hathi akusathengeki ngoba nxa isinkwa sibo-$78 kusiya kubo-$80 something bangaki abantu abangenelisi ukuthi basithenge leso sinkwa
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-studio 7 silisa odabuka kobulawayo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 nosekukhuphule inani lababulewe yilumkhuhlane layafika kusikhombisa 7 lokho kuphume kumbiko wansuku zonke ogatsha lwezempilakahle ophathelane legcikwane le-coronavirus lumbiko uthi kulaba isikhombisa abatholakale belegcikwane leli izolo ngemva kokuhlolwa kwabedlula amakhulu amahlanu 574 asebebhubhile kobulawayo sebebathathu eHarare babili unobhala kugatsha lukahulumende olwezokuqutshwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana ubike ukuba kulamapholisa amahlanu atholakale elegcikwane le-coronavirus uMangwana uthi lokhu kukhomba sobala ukuba amapholisa lawo asebenza esengozini yokuthola leli gcikwane. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olwela ilungelo likaZulu, umnumzana Mbuso Fuzwayo saqala ngokumbuza ukuthi ulibona lizamemetheka ngamandla na igcikwane le-coronavirus njengoba ezinye izikolo zivuliwe izolo.
Umusizi ukuthi izikolo ziyavula umkhuhlane we-corona isimo sikhanya ukuqansa each and every day amafigures etayaqansa uzananzelela ukubana silabantwana bezikolo abakuma boarding abanye abahlala ngaphandle kwelizwe leli abavela kubo South Africa so uyazibuza ukuthi uma abantwana laba bevuya lapha eSouth Africa amafigures ayo ehayi abasoze bathelela abanye yini kodwa njengoba siyakwazi ukuthi uhulumende wethu ungani inkomele lihle lilodwa engabona one side ungazi uzama ukumbonisa ukuthi kulalokhu akalaleli ngoba bengikhangela amateacher bekhala ngokuthi izinto ezazivunyelwene ama standards ewu asiwamithi ukuthi ngabe siyavula kodwa uhulumende wethu uthe akuyiwe phambili okungamangalisiyo ngoba vele uhulumende lowo kuyabonisa ukuthi umkhuhlane lo kawuthathi serious ungakhumbula inkulumo yakhe ngumama uMchinguri esithi izijeziso eziphiwa amazwe angaphandle yikho ubona lo munye esebotshiwe kodwa waphinda wakhitshwa ungu-minister of health laye esedle imali yomkhuhlane so uhulumende wethu kuyatshengisa ngezenzo zalabo abakuhulumende ukuthi abawuthathi serious lo mkhuhlane
umnumzana Mbuso Fuzwayo ngolwela ilungelo likaZulu ubexoxa le-studio 7 ecingweni ekobulawayo Umgcinincebo webandla le-MDCT umnumzana Chief Ndlovu uthi ibandla le-MDCT yilo elimele lamukele imali ephiwa amabandla aphikisayo minyaka yonke. Phansi kwesekelo sombuso welizwe, amabandla ezombusazwe amele aphiwe imali kusiya ngokuthi ibandla liyabe lingqobe okunganani kukhetho laba lamalunga amangaki edalele parlamente. Kesizwe ingxoxo esiyenze loNdlovu.
Ngithanda ukuthi ngicacise nje ukuthi ibandla lethu le-MDCT lalingelinye lamabandla ayehlanganyele kulokhu okwakubizwa nge-alliance. Kuyilo futhi elalilama MPs amaningi. Ngokunjalo alikho ibandla okuthiwa i-alliance elifanele ukuthi lithole imali. Ibandla elithola imali ngelethu ele-MDC njengoba uchazile nje ukuthi yikho okusemthethweni. Pho ke mangabe sesikhuluma ngalokhu okungekho emthethweni siyabe sesiphikisana lesinqumo senkantolo. Ibandla le-MDCT lizabe liyithola leyo mali ngokufaneleyo njengokwenziwa ngamabandla wonke ayabe efanele ukuthi athole i-political finances. So asikho isidingo sokuthi senze okungaphezu kwalokho kwenziwa nje ngamabandla mangabe kufanele ukuthi bathole imali. Sizayithola ke imali ngokufaneleyo.
Manje wena njengo-Treasurer General ulamacebo ehlukene lalawo kade khona na ukuvuselela ibandla ikakhulu nxa sikhangele ukoma okukhona elizweni lapha, inhlelo uzabona ziphumelela njani?
Amacebo okuvuselela ibandla akhona, ngilethemba lokuthi mangabe sizimisele ukuthi sikhulise ibandla lethu nje ele-MDCT kufanele vele ukuthi sisebenze kakhulu ngokuzimisela. Angikho sho ukuthi kukhona okuqavile okuke kwenziwa phambilini ngamanye ama-leaders abe phambi kwami ekuthini sizama ukuthi sikhulise isikhwama sebandla. Kade kujwayelekile kakhulu nje ukuthi balindele imali yona le ephuma ku-political finances noma ngabe kulindwe ke mhlawumbe ama-donors. Kodwa ke ngokoma kwezinto ngithemba uyananzelela ukuthi abasekho abantu abale mali yokuthi babe bedonator. Ngokunjalo sokufanele ke ukuthi silibandla le-MDCT sibe lamacebo ukuthi silikhulise ibandla. Akhona amacebo, yebo izinto zingathi zilukhuni elizweni, kodwa lokho akusho ukuthi lamacebo ayaphela. Singabantu abajwayele ukusebenza kuma businesses, sizakwenza ukuthi siqinisekise ukuthi ibandla lethu liyazimela, liqine futhi likhule. Sithi siya ku-2023 sibe singabantu esilaso isikhwama esilungele ukuthi siye okhethweni.
Umnumzana Chief Ndlovu ngosaphethe isikhundla sikamgcinincebo webandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Yebandla lezane PF sichothoze owayengumskomiti wamapholisa umnumzana Augustine Juhuri ngamazwi akhe okuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wadlwengula umkakhe wayezithwele ngesikhathi sempi yenkululeko. Intsha le yenze umhlangano eHarare izolo yathi uJuhuri ukhanya engasaphelelanga ekhanda. Baphinda bengezelela bathi kumele aphenduke ekhaya azobhekana lemthethwandaba nxa ezibona emsulwa.
Yebo yebo yebo, umthakazo omuhle. Liyanxuswa ukuba lingene kuhlelo lwabatsha olwethe connection. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus, ikakhulu udaba lwenani lasebebanjwe yilesi sifo eZimbabwe elilokhe likhuphuka mihla ngemihla. Saphatha njalo udaba lokuvulwa kwesikolo ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lodubo lwe-COVID-19. Silusize ukuthi ngeke liyene lisungena kuhlelo ngoba sisebenza sisezindlini. Noma kunjalo silukandaba, uhlelo Deconnection luqhubekela phambili. Ngakho ke asanganeni lami uMike Hove khona pa ku Studio 7 ngo 8 ntambama.
ibandla le-MDC Alliance lithi amalunga alo aqhubeka elokhu ethunjwa aphinde achaywe kabuhlungu ngabantu abangaziwayo. Leli bandla lithi isiphathamandla salo umnumzana Davidson Chamisa ngomunye laye obeke wathunjwa ngabacathengelwa ukuthi ngamapholisa ngesonto watholakala izolo eduzane lenjanji yesitimela eNorton. Ulalisiwe esibhedlela lapho ayelatshwa khona ngoba elimele kakhulu. Umnumzana Chamisa ongumgcinisihlalo wabatsha eGoromonzi South ubikwa ebotshwe ngomgqibelo elesinye isiphathamandla saleli bandla umnumzana Ishmael Jege ngemva kokutshengisela ngokutshaya impembe njalo bavalelwe esitokisini seruwa. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa uthi umnumzana Chamisa kasakhululwanga esitokisini njengomunye wakhe ngesonto bamdinga bamswela waze watholakala izolo. Umafa uthi uhlatshwe ngejekiseni engaziwayo ukuthi ngeyani. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba ukuze sizwe eyabo ingcazelo ngalolu daba. Umnumzana Mafa uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Mahlabe Zulu, siyadana njengoba sisazi ukuthi uhulumende lekhona ilindana lathi nsuku zonke. Silojaha okuthiwa nguDavidson Chamisa edebotshiwe lo Ishmael Jeke eMashonaland East bavalelwa eRuwa Police Station. Kodwa ngokuhamba kwezikhathi uShmael Jeke wakhululwa, uDavidson Chamisa bamtshontsha esithi adoption. Uvuzuzakele eselahlelwe eNorton echaywe kabuhlungu. Somanga mbele lokunakanela ukuthi ede ebotshiwe emapholiseni eRuwa. Uma umuntu ebotshiwe emapholiseni eRuwa hayi uyalisazakala, kodwa uma sephonga unyamalala nje hayi kubuhlungu. Udotshwe echayiwe eNorton kulokucabangela ukuthi uhlatshwe ijekiseni. La ijekiseni leyo ayazakali ukuthi ngeyani, njengoba singakezwa emadokoteleni ukuthi kambi ijekiseni leyo ngeyani. Singake sakhuluma ngayo kangaka, siza kuteke sime, kodwa kubuhlungu kakhulu ukuthi abantu ababili ababotshwaya be-youth ye-Mashonaland East, uDavidson Chamisa ngu-chairman, provincial executive yakhe, bambonile esemapholiseni belomfowabo omunye we-executive futhi uShmael Jeke. Uthe kukhonapho asaba omunye wasephuma bamkhulula, yena wahle wacatsha.
Liza lukhweza lolu udaba emapholiseni. Njalo sabona kudaba olwedluleyo abesifazana abathathu abathi babethunjiwe uhulumende esithi mhlawumbe asoqiniso. Okwakathesi lobufakazi bani?
Kusobala ukuthi abantu labade bebojiwe semapholiseni bababonile abasebenza labo lamapholisa eRuwa bababophile kulamadokhethi abavulileyo. Njengoba bona bengamaqili bangakwala njengoba vele bebibusa ngobuqili. Into ekhona yikuthi sokusazakala mhlophe ukuthi wena ungayamangala ukuthi utshaywe lipholisa wena ngobotshwayo. Honorable Mangombe labanye bakhe badlengulwa bahluluzwa, kodwa kathesi sebeyizigqili. Thina asoze sifiyele emuva, siyakwazi impi buhlungu. Siyakwazi ababusayo balocuku, kodwa njengebandla elisemthethweni sibuyele ebantwini abahlala besitshela besenzeni. Sebasitshela kuhle ukuthi siqhubeke siye phambili, silokhu sikhankasa. Into ekhona ukhathesi uChamisa kunje usesedijimele esibhedlela, asikabi lama-results. Yikho sikhuluma singakabi zakuzwa ama-results avela kudokotela. Umuntu otshayiweyo, ohlukumezeyo, ode efuna ukubulawa, into yokuqala lingamdobha likuhamba layo esibhedlela. Khanapha ngikhuluma kunje usesibhedlela, asikezwa impumela yama-results. Sihlutshwa ngalokho ukuthi kuthiwa uhlatshwe ijekiseni. Sizakhuluma ngakho sesizwile ingcithi zesibhedlela amadokotela ukuthi uhlatshiwe uhlatshwe ede kuyini.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje omunye wenkokheli yabatsha kubandla le MDC Alliance umnumzana Makomborero Haruzivishe ubotshiwe izolo ntambama esetheswa icala lokutshengisela ngesonto elokitshini le Warren Park. Ziyakhala izizalwane zeZimbabwe ngokuqunga kwentengo yokudla ezitolo nomumo wezomnotho nje jikelele. Sixoxe lesakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu njalo ongusomabhizimusi ephatheke kwezombusazwe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umumo kawumanga kuhle kulizwe lethu leZimbabwe, umumo onzima. Ezitolo akusathengeki ukudla, sokudula kakhulu. Ikanti-ke abantu babelokwethuselwa khonokho kokuthi i-ecocash kayisasebenzi, abantu ba-confused. Kabasakwazi okokwenza, kodwa ngezitolo hatshi akusathengeki ngoba nxa isinkwa sikubo $78 kusiya kubo $80 something. Bangaki abantu abangenelisi ukuthi basithenge leso sinkwa? Yikho ha umumo kawumhlanga, izinto ziyadura, abantu bathwele nzima basenelisi ukuthenga.
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi abantu bona bakhanya besithini? Sebephelelwe yini okokuthi akusele okokucabanga kumbe bakhangelela ukuthi abezombusazwe bazaguqula izinto?
Abantu ithemba labo likhona kumongameli we-MDC Alliance uNelson Chamisa, nguye abakhangelele ukuthi uzabakhipha kulolo dubo. Ngoba umnangagwa sokukhanya sobala ukubana-ke uyehluleka-ke uwesi okudlula-ke uMgabe. Abantu beZimbabwe sebebonile ukuthi akulanto enhle kumbe engcono engavela kumnangagwa. Izinto ziba nzima kusiya phambili, yikho kabasalathemba laye. Sebekhangeleleke ukuthi nxa kungangena kamnangagwa, kungangena uChamisa, kungaba lotshintsho. Lokho-ke ithemba lelo balithatha kulokho sokwenzakele kwele Malawi ukuthi opposition party, Malawi Congress Party, yiyo esingenileke le alliance yayo. Yikho sebekhangeleleke ukuthi alliance ekhona eZimbabwe ekhokhelwa nguNelson Chamisa efuna yiyo engabakhipha kulolu dubo olukhona. Hayi, mina ngingagwasekhanyile sibili kamhlophe ukuthi-ke ukuthuthukisa ilizwe kuyamehlula. Uwesi kakhulu uMgabe watshiya izinto zingcono, watshiya isinkwa singaphezulu kwedola, watshiya ifuel la iyidola. Manje namhlanje-ke ifuel sidula kakhulu, sikubo $75. Yikho-ke abantu abathala kuthemba-ke laye-ke mnangagwa uwesi kakhulu okudlula uMgabe. Ithemba labo-ke likuNelson Chamisa nxa kubonakala ukuthi iZANU-P F isebenzisana labanye iyazama indlela zonke ukuthi imvalele phandle. Okungcono-ke ukuthi-ke nxa sengenile uChamisa yikho kungaba lotshintsho khona. Yikho abantwana beZimbabwe bakhalela-ke i-transitional authority yokuthi kulungisiswe-ke udubo lolo olukhona eZimbabwe, ngoba kukhanya ukuthi ibandla leli lizithi lisembusweni, ibandla likamnangagwa, akula okungcono kumbe okuhle lingakwenzela abantwana beZimbabwe. Libandla leselehlulekile, ibandla leZANU-P F.
Umnumzana Edwin Dlovu isakhamuzi sakobulawayo njalo engusomabhizimusi ophatheke kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende ulobufakazi bokuthi kulabo hulumende bakwamanye amazwe abaphatheke kumizamo yokukhwezela ingxabangxoza kwezomnotho elizwe ngenjongo yokugencula uhulumende. Iphephandaba leChronicle lithi izakhamizi zedolobho lakobulawayo sezihambise umanisipala emthethwandaba ukuze abanjwe ngamandla ukuthi aveze impumela yomhloliso owenziwa amanzi aleli dolobho asebulele abantu abalitshumi lambili 12. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association lomunye oguliswe ngamanzi la umnumzana Crispin Ngulube bahambise umanisipala wakobulawayo emthethwandaba besithi bafuna ahambise impumela yamanzi kunkampani ezimeleyo eseHarare. nje kesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela ngeWhatsApp.
Njengoba basazi babasikhuthe sofeli nasiyaphila singapha intaba zindula ngikhanda ukubizwa igama lami ngokuthi ngikhuthe bakithi izihluko zethu sithi bakithi umnanga gwa bakithi lezana uphefu ngaba sixole lapha kithi sesikhathele izinto zikhulu ukusa kwamalanga bakithi kasisayinelisi kuphila isimo sinzima simangalisa la ile lockdown engasapheliyo kwebe kuthiwa abantu bahlala ezindlini singala kudla singalani. Kwamanye amazwe kathi abantu bayaphiwa ukudla bakithi, sesithwele nzima okunye okumangalisayo ukuthi kathi ubaba yenalo labanye bakhe kamantu abangalazweni kathi bathi abantu baphila njani yini kathi ngathi inkomo lazo uyazivulela ziye kudla utshani. Okapho ngokuthi walockdown abantu ezindlini nokudla nowakhe kathi yena umayimnangagwa loku kasomfazini ukuthi ulwesihawu ukuthi angatshela indoda yakhe ukuthi bakithi kakhulu labantu ke siphumule bakithi ngalaba bantu kathi nkulunkulu ngaphi lo mama ukhuphela ye khonapho kathi vele umama ukhuphe ungenwe yini lo monzora akangenza into esabe kakangaka shua bakithi sithi ubaba uchamisa noma kungaze kube buhlungu noma kungaze kube njani simela yena mina kangisekele abantu bakithi abaningi ngabe esindebeleni abathilizwe kaliqinywe phakathi yomthwakazi mina ngikhuluma ngomthwakazi mina ngikhuluma ngeZimbabwe yonke lokho kukamthwakazi lokho wabomqondisi moyo ngokwabo lokho mina ngithi phambili lo chamisa uchamisa kakhulu lelizwe siphumule eZimbabwe sacha umqondisi moyo lawe akuhlale phansi ukuthi siphumule ngesidi yabo teacher ukuthi siphumuze nawe ungabe sibangela umsindo
bantu besitudiyo ngibingelela sithembelana mbono wami bohambisebantwini ngendlela ezihambisa ngayo kwabancane ngisithi mina angisuse nimbotshise isikhathi mina ngu-Alexander Khanye ngokwakha ngiseslobela kodwa ngisebenzele enkayi kwesikhathi eside kususela ngo-99 kwaze kwafika u-280 asuwapho ngasilobela asuwapho ngasebenzise impi yangapha e-South Africa ngikhuluma nje mina ngisikhathi esingiyisapota esapota i-MDC allowance mele ngichamisa uchamisa abantu beZimbabwe yindoda emadodeni lombono engasitshintsheli ilizwe sikhiphe izano hhatshi ukulandela kuthiwa kuleshona kulani singeke sawina loba nini ngicela abantu bakithi libambelele limncedise umfana okhulele ku-MDC esukusele e-youth engu-chairman we-national wabuya waba ngu-MP kalesamkhweza owaba kupresidenti ngitshayeleni izandla ngosibindi sakhe lomfana njalo sithi abantu ababambeleli abangathedeli emva size sithathe umboso kuzana u-PF makhuphe hhathi engadlali ngabantu sifuka sihloniphe
njani basakazi i-epokhethi sibiyinto engafunekiyo alibana ivalwa okokucina ihle ivalwe ngobe isidabule 5 times ukuthi sidabula kwabo bethenga betshintsha injalo i-epokhethi kasiyifuni kayivalwe ithi incindezelo kubi.
Sanibonani Studio 7, imundlovu ngilapha eJohannesburg. Hhave ngisacela ukuphawula nge-MDC Alliance, i-MDC ekhokhelwa ngu-Nelson Chamisa ukuthi yazi mina kwelami side hayi bengingaboni ukuthi khona uMakhuphe urongo njengoChamisa. UChamisa urongo kakhulu kunomakhuphe. The way ngibona ngakhona because uChamisa yena udila ngokuthi khona sihlupheke sibe namashanchins abantu base ngendlala right uzovotelwa ngubani sesiphelile amashanchins ona lana asekhaya athi wona yena kufanele ukuthi ahlale khona khona sizoba right sizomvote uzovotelwa ngubani kungasela muntu so uChamisa akazame ukuthi khona kungavi lamashanchins maye lokho eqhubeka ngeslogan sokuthi kube lamashanchins mina this time emavotini angiboni siyaphuma lalutho ngoba akakajikise ekuthini khona kungabi lesen slogan sokuthi kube lama-sanctions ekhaya because uthi kube lama-sanctions ebazalini bakhe abamzalayo ngoba uChamisa vele uyabonisa ukuthi usasemncane kubazali bakho ukuthi bafe babulawa yindlala kube lama-sanctions ebazalini bakho uzosala ubusa bani hayi lungisa Chamisa kompa lungisa ngoba uma ungalungisanga kompana amboni nasemavotini ukuthi ukukhona ozokuthola uMakhuphe phela ungcono kulo Chamisa.
Alo ekhaya elihle elabantu hey asukhaza kulamalanga ngapha kithi kumbesile namhlanje umlilo emafonini yesitajara amasola ezithile kanzima ngivusa abantu ngibulisa abantu umganga wonke ngendawo ngendawo mat south mat north ngibonga abasekeli labalandeli bengazi ukuthi abantu bawulalela umsakazo ngifonelwa ngabantu njalo besho ukuthi naye balalela umsakazo bakithi siyalithanda thandi ngenhlelo ezeqodo ngoba ziphuma emuntwini hayi laba abade ngamanga ngoba bengazi ukuthi indawo ngendawo yabe imelwe ngumuntu okhulumela indawo yakhe lamandla sikhuluma nje sikhangelele nendlala ekhona umkhuhlane okhona izivalo zikhula kodwa siqinisana ukuthi kahlaleni siphephile bantu amamaski efakwe sanitizer abanye bazobe be-experience ukuthi bengatshisa ithukela behlobise kube njani le-east amanzi nalana engane aphuma empompini enjani njani aba alcoholiki sokuthi ayi akwanisa ukusanitizer izandla bakithi asilandeleni ezempilo izinqumo sihlalelane kathana kathana bantu siphepheni bakithi siphepheni bakithi ngiyalithanda thandi angilibali omalume bami malume mzukulu ngiyazi ukuthi uyalithanda uhlelo khona ledawo emalaba ngiyakwazi ubalithanda uhlelo baba wami ungwenye eguhole elithanda uhlelo khonaphikeni mobalu lalela amajaha amancane afise la ungena esibangani one bakhona abafowethu bakongwenya khonaphana ngiyalithanda uhlelo ngiyalibulisa ekuseni kanje philani ngenkosi bakithi idlala unkulunkulu ngazanisa izwi lakhe line sikulimeni bakithi sehlukani nalokhu bona ngenkomo layo uzazama ichaya ugatshompu mhlanyelo kuphela yuyozasijaba zalwane bami ngiyalithanda thandi liphile imomoveni ungwenya la edalwe
ngabe lithole njani basakazi bethu be-studio 7 siyabonga ngomsebenzi wenu omuhle obukekayo siyawuncoma umsebenzi wenu omkhulu njalo uqotho usinika izindaba esiphathelane leli zwe lethu leZimbabwe
lapha msakazi ngifuna ukukhuluma phecelezi ngendaba yabodokotela laba abakhala besebenzi siyabasekela singemuva kwabo yebo kubuhlungu kithi singumphakathi kodwa eqinisweni uma singabantu sisebenzile udanki imuli yakho ekugcineni ingatholi lutho abantwana bengakubangane lisuke esikolweni kambe ngabe kulilizwe elinjani nalelo ngabe kusebenze ngaleyo ngathi kuyasebenze ngaleyo ndlela angicabangi kunjalo ngakho uhulumende wethu kumele ubone mhlophe ukuthi khona le into leyi isibhidlizile umnotho welizwe kanye lekusasela abantwa bethu kubuhlungu kakhulu ngoba mina ngikhuluma ngilapha ekezi esigabeni se-St Joseph abantu esakhalalile imisebenzi bakhayela ama-emergencies labantu abathatha amaphilisi kuphela manje ubuya ngolunye udaba lolungaphathelanga lalokho abakukhanyele vele but asibasonde uhulumende kazwisisi izikhalo zabantu uhulumende kabusi bantu kodwa uhulumende ukhanyela izikhalazo zabantu ungaziboni usunguhulumende usubusa abantu developer ilizwe hayi ukubusa abantu so i-development elizwe nakithi asiyiboniswa khona sibone ilizwe lokho lithabalala nje liguqa ngamadolo kathesi selihuba ngesisi njengenyoka okusalayo nje ithiwa lithulikhe izwi asikwazi ukuthi khona uhulumende ke uqhabangelani singabantwana belizwe yeZimbabwe ikusasa yethu thina abatsha ithabalele hayi okhulumayo ngolobhe ngulayo ngiyabonga msakazi
lawo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumela wona nge-WhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318 ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika ngamafitshane amanye amadolobho ele Melika aseqalisile njalo ukuvala kulandela ukuqansa kwenani labatholakala belegcikwane le-coronavirus phakathi kwezigaba kumbe ama-states adlula amachumi amahlanu lambili 52 mane nje kuphela alenani labantu abathola igcikwane le-coronavirus elehlayo singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje othi ke sikhangele ebesilazo kulo wesilisa odabuka kobulawayo obulewe umkhuhlane we-COVID-19 osekukhuphule inani lababulewe ngumkhuhlane lo edolobheni lakobulawayo sibe lengxoxo lomgcini ingcebo webandla le-MDCT umnumzana Chief Ndlovu ibandla le-MDC Alliance lithi amalunga alo aqhubeka ethunjwa ngabacatshangelwa ukuthi ngama-CIO silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com